Umlomo wekhansile edolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu utshele iStudio 7 ukuba abasayikwaba amanzi okwelanga elilodwa kodwa sebezagavuna okwamalanga amabili kulandela ukudubuka kwempompi yemtshabezi kanye lokusilela kwamanzi emadamu okubangelwe yikungani kahle kwezulu ngenxa yeyezi le-El Nino.
Idolobho lakobulawayo seliqale ngesiqhubu esikhulu ukugavuna amanzi asetshenziswa ngabahlali bedolobho kulandela ukudabuka kwempompi ethwala amanzi isuka edamu lemthabezi kule viki edlule. Okubangele ukwehla kwamanzi adonswa esuka edamu lemthabezi. Esikunanzelelayo ukuthi besithe sizagavuna amanzi okwelanga elilodwa kodwa kulandela ukudubuka kwempompi sesiqale ukugavuna amanzi okwamalanga amabili.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mpumelelo Madlakela usole kakhulu umanisipala wedolobho ethi uguqula njalo nje imibiko bona bebesazi ukuthi amanzi ahamba okwelanga elilodwa kodwa asehamba amalanga athize ethi lokhu kuzadala ukuxabana phakathi kwekhansili labahlali bedolobho.
Hayi, mina mbona ngazathi into le isizakhathaza kakhulu ukuhlaliseka kuhle kwabantu lempila kahle yabantu. Njalo ngibona indlela esuke yaphathwa ngayo izaphambanisa ubudlelwano phakathi kwezakhamizi le-City Council. Ngoba iviki eliphelileyo lokhu besitshelwe ukuthi i-water shedding iza kuba yi-24 hours kodwa kathesi all of a sudden sokuhle kwajika kungazange kube lama consultations ayeneleyo.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ohlala ePhumula South ubike ukuba evuka lamuhla ekuseni impompi ibivele ingasakhuphi amanzi njalo ikhansili ayizange ibazise ukuba amanzi azavalwa akubanga lesimemezelo kumsakazo. Ngempelaviki umsekeli kamongameli umphelekezela Mphoko ubikele abahlali beluveve ukuba uhulumende uzakhangelisisa kabanzi udubo lokusilela kwamanzi edolobheni abone ukuba kwakhiwa amadamu azasiza idolobho ngoba kuyinto engahlanga ukuba uBulawayo ahlale ebhekane lodubo lwamanzi khona kulohulumende. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.